siyabonga Chris ilichona njani mtongazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 ngonhlangula 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Next year sazi ukuthi sizabe sesingapi kodwa sithengise 3 years isangana ilapha eBulawayo. Sifuna ukubonga khonoko sibonge futhi nalawo bonke abasincedisileyo ukuthi into leyi iphumelele.
Umbukiso wesangana ihlanganani Expo uyaqala kusasa koBulawayo egcekene leZimbabwe International Trade Fair.
Kuyethu sanga sesikubala but njengamaZimbabweans ekuthi lokhu kubonaka eZimbabweans soze ngikuzwe. Plus kathesi because of this lobbying abantu abaningi sebayawazi ukuthi sibantu thina noma siphila ngo-albinism.
Abalesimo sejwabo elimhlophe i-albinism bathi balithemba lokuthi uhulumende weZimbabwe uzabavikela ekuhlukuluzweni lokubulawa njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi phose ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso wezo kwethekelelana owesangana ihlanganani World Tourism Expo uyaqala kusasa koBulawayo egcekeni leZimbabwe International Trade Fair. Njalo ubikwa uza kwenzelwa kuleli dolobho okweminyaka emithathu elandelayo ngenjongo yokuvuselela amabhizimusi kuleli dolobho. Kubika uNompumelelo Moyo.
Lokhu kubikwe ngumqondisi wohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority uMnumzana Kariko Gagaseke emhlanganweni lentatheli izindaba koBulawayo. UNkosikazi Faith Makamure, umnini wentabeni lodge, uthi uyajabula ngokuza kwehlanganani koBulawayo njalo isikhwama sokuboleka abakubhizimusi lezokwethekelelana sikahulumende sihle kakhulu.
Next year sazi ukuthi sizabe sesingapi kodwa sithenjiswe 3 years isangana ilapha eBulawayo. Sifuna ukubonga khonoko sibonge futhi nalawo bonke abasincedisileyo ukuthi into leyi iphumelele.
Omunye njalo umnini ibhizimusi uNkosikazi Sithandazile Moyo owemeluleki Love Safaris uthi ujabule ngokuza kwehlanganani koBulawayo ethi bakhangelele ukuqhela kwebhizimusi lokwethekelelana.
Njengebhizinisi entsha siyaqala ukuthi lathi sikhangele kumbe sibone lokho esizabe sihlanganisana lakho lamanye amazwe avelaphesheya. Sifisa kuba lobudlelwano, sitshengisa ubuhle bukamthwakazi layo lonke izwe lethu jikelele.
Umhleli we-Amagugu International Heritage Center eMatopo, uMnumzana Buthelwezwe Nyathi, laye wamukele ngenjabulo lumbukiso koBulawayo.
Ye, siyabuthokozisa njengabantu bakoBulawayo ukuthi isangana ihlanganani iphendukile edolobheni lakoBulawayo ngoba vele yikho lapho eyasungulwa khona. Sikhangelele ukuthi thina njenge-cultural center sithuthuke. Sizwile beqamba ukuthi lo nyaka kukhangelwa ezamasiko kakhulu.
Umsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso wesanganayi hlanganani World Tourism Expo walo nyaka ngolwesihlanu. Nomanje bekunzima ukuba lo mbukiso lolo nyaka, inani labazobukisa likhuphukile lisuka kwabalikhulu lamachumi amabili laya kumakhulu amabili lamachumi amathathu lasithupha. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Lanxa zisanda izehlakalo zokubulawa kwabalesimo se-albinism emazweni akhelane leZimbabwe kuthathwa izitho zabo zomzimba ngenkolo yokuthi zilako ukusetshenziswa ukulungisa imithi yesintu. Ubona abaphila lalesi simo bathi balethemba lokuthi uhulumende uzabavikela kulokhu. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphuma emkhosini wokunanza usuku lapho uqatheliswa khona laba bantu abalejwabo elilombala ongaphelelanga ele World Albinism Awareness Day olumhla ka 13 Nhlangula. Owalonyaka uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations eHarare phansi kwendikimba ethi Celebrate Diversity, Promote Inclusion, Protect Our Rights. Omunye wabalejwabu elilombala ongaphelelanga umnumzana Gift Machukele olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association kobulawayo uthi lanxa kumethusa okwenzakala emazweni angomakhelwane agoqela iMalawi, Mozambique, Tanzania leZambia ulethemba ukuba akuyi kuba khona kuleli.
Kuyayethusa nxa sesikubala but njengamaZimbabweans ekuthi lokhu bonapha eZimbabweans soze ngikuzwe. Plus khathesi because of this lobbying abantu abaningi sebayawazi ekuthi sibantu thina noma siphila ngo-albinism.
UMajukele yena ongumsekeli ka-district administrator esigabeni seZaka uthi ulethemba lokuba uhulumende uzongenela ukuze nqabela izehlakalo zokubulawa kwabanjengaye ethi ufisa ukuba baphathiswe ukuthola abakudingayo okubalisa amagcobo lokunye ngentengo ephansi.
Especially kuma sunscreen lotions ekuthi angeniswe kuma essential drugs elements. Abantu abaningi aba-afford ekuthenga ama sunscreen lotions. So thina siyafisa ukuthi nxa kutho ukuthi i-government iyangenela even ukuthi iyasubsidiza ama sunscreen lotions so that abantu abaningi bazathenga.
Bebekhona kulo mkhosi abezemidlalo yedrama ukulibazisa uZulu okubalisa uVusa Zimwasha wenhlanganiso yeZimbabwe Artists for Hope Trust ethi sebelayo imidlalo elemfundiso eveza ububi bokuhlukumezwa loba ukubulawa kwabale albinism.
Siyajabula ukuthi eZimbabwe ne security right but lento yasihlukumeza sonke because asazi ukuthi yini izwenzeka nokuthi ingqondo zabantu sizoba kanjani because awuyazi ukuthi ulonko uphi no uphi umuntu ohamba lapha edropen ukabanga yini. Siyasaba sonke ukuthi hey
abenkolo ezehlukeneyo labelapha ngendlela yesintu baxwayiswa ukuba behlukane lomkhuba oqambela abantu amanga ukuba izitho zemizimba yabale albinism zingasetshenziswa njengemithi yokunotha kanye lokwelapha imikhuhlane enjengengculaza. Kuthi abale albinism bona baxwayiswa ukuba bahlale beqaphele ingozi eziqondiswa kibo lanxa zingakabi khona izehlakalo zokubulawa kwabo eZimbabwe. Bathethe leli thuba abale albinism ukwethula inkinga ababhekane lazo ikakhulukazi udaba lokuswela imali yokuthenga amagcobo lokunye ngoba kulentengo ephezulu iningi bephetha sebelahlekelwa impilo bese sebatsha ngoba behlaselwe yimvukuzane yejwabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi phose ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo eziphathelane lamabhizimusi kanye lobukokeli phansi kwalolu hlelo. Uhlelo lolu lwasungulwa ngumongameli Barack Obama ngenjongo yokuhlomisa ontanga bamazwe e-Afrika ngolwazi lobukokeli obuqotho kanye lezamabhizimusi. Abasakhulayo laba bayingxenye yabontanga abavela emazweni atshiyeneyo e-Afrika abayinkulungwane eyodwa abazaphatheka kulolu hlelo okwenyanga eyodwa lengxenye. Sigxume omunye wabo ongusomabhizimusi kobulawayo umnumzana Nkosana Mazibisa.
Yeah, I think it's been clear, but emotionally and spiritually, because this is one of the rare journeys umuntu ahlangana nayo empilweni. So it needs constant preparation. Uzomuntu azwisise afunde ngokusebenza.
Lisuka kusasa lifika nini ngapha?
Sisuka kusasa will arrive on Friday, because I'm applying to touch and abanye abanye badle Goli, abanye badle Galaba will pass through Germany. So now next year, and along those lines, so we hlangana nabanye bethu sabe siyafunda sonke.
Izifundo liqalisa nini?
Masibasini, kumele sikhangele ukuthi sizoqala kuwo Sunday, an intensive training. Yazi ngingathambanga sendi. In those classes, we are expected to think beyond the box and also to understand the human need part if you are an entrepreneur. The only thing also a problem is solving that. I'm not buying thinking. So, often, the other thing is called totally different than the question you can learn about in Africa. So, we have engagement with the workshops, with the Maasai visit. And what we found is a proper picture of what we are learning and what we are going to implement on the side.
Isigeza xoxa kulolu hlelo ngaphambilini kumaviki ambalwa edluleyo kodwa ungakhumbuza njabalalela ukubana ozabe ukuliphi ikolishi njalo uqhuba zifundo bani
ngakhetha ngafaka one of the top leagues of ngakhetha ngama Ivy League schools yise Dartmouth College eyifokusa kakhulu kuma-businesses ukuthi umuntu nxayesemsebenzi noko ngama-businesses ngingaphumelela njani ngingafunda njani e-Dartmouth College yikho ngabe ngikhona ngase-New Hampshire. So I'll spend 6 weeks there learning, interacting and networking with others. Abadala bathi ukuhamba kuzala induna bathi ndikwenhle ekhangele ezizweni.
Umnumzana Nkosana Mazibisa ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abaza eMelika kusasa phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Sixoxela ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isiphathamandla, iziphathamandla zeDisney World eFlorida khonapha eMelika zithi akusela kuthandabuza okwamanje ukuthi umfanyana oleminyaka emibili ohludunwe yingwenya okwamanje ngaba sefile. Lo mntwana ongabethwanga ngegama ubehambe kulindawo yokuzilibazisa lokuphumula labazali bakhe kanye labafowabo bevela eNebraska. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silesizalwane esehlelwe yisihluku kwelebhilitane lapho untombazana oleminyaka elithumi lathoba mnembili oze wazothathwa ekuseni salele ngabohlangothi oluphindisela abantu ekhaya ababe bengelangwalo zokuhlala kwelebhilitane okusemthethweni. Unkosazana Immaculate Chuma ulandise ukumehlele enyangeni ezimbalwa ezedluleyo kuze kube izolo lapho akhululwe khona. Ukhuluma lo Praxidis Jeremiah wa Studio 7.
Wakumhlaka 23 March ngo-6 ekuseni sisalele ngisizwa inok emnyango. Usisi wami wahamba downstairs wavula because wayecabanga ukuthi maybe ngamapholisi ukuthi maybe imoto yakhe bayishayile iwindi. So wathi efika downstairs evula wathola kungabantu be-immigration bamtshela ukuthi ahlale phansi. Then wabe sebabuza ukuthi lingobani lina elingangitshela ukuthi ngihlale phansi endlini yami. Wabe sebesithi uyimakhilethi khona. Wabe sesithi eyikhona upstairs fulele. Then wabe sebebuya upstairs. Then ngathi ngehlala e-downstairs. Omunye wayembambile isandla wabe mphusha. Ngabe ngiluze ibalansi, ngabe ngisike ema-stepsini. So ngabe ngimemeza usisi wami ukuthi sisi abantu laba bangimphusha, angazi ukuthi bamphushelani.
Besithi vele bakuthathelana.
Abazange bengitshele cause mina babethe bafuna ukuyangipha amaphepha emoteni ngiyaphenduka endlini.
La seliphuma ke lonke.
Bangihudula into baba laba sebengipembamba inyawo. Bangihudula bamfaka phansi so ngangikhala. Inadress yami sikhwele phezulu. Babe sebengilokhuza izandla bengifake izankosi. Ngigqokanga lezicathulo ngilaqwa ngilani.
So kusenzakalani ke ususe police station.
Police station ngafika ngathola ukuthi izandla zami lapha babengikhudula khona nginemdebidezi kudonswa sengiyired everywhere.
Ye, kwakungumashi lapho. So kwenzakalani ke usukhona ngale ukuze sizwe kuthiwa suhanjiswa ekhaya.
Ngafika khona ngale ngahlala ngayenza i-complaint yokuthi ngahlukunyezwa ngesikhathi bebuya bezonithatha endlini.
Babe kuvumela yini ukuthi ubonane labemoli osisi wakho?
Ye, osisi wayebuye ezombona. Omunye officer wabuya immaculate. Umanager ufuna ukukhuluma lawe just a few minutes. Then ngabe sengihambe e-ofisini, manager besithi, oh, unjani? Nangisithi ngi-right. Ngathi okay, I just called you to let you know ukuthi ama-immigration escorts akulindile downstairs bakubisele eZimbabwe namuhla. That's why I okay, in Kalani, you're touching me. I'm finally the fan. What Pahai was the song in Zailand, the Funako and Salakona. Bangko, you see Pantelo, Tiba, Omunia, Ben Tonsang, Omunia, Ben Tonsang, but then Safiga Airport, dear. That's in Gena Flamachin and Villa to Pacific, where the way just after 2 minutes. Pilot, why I look Hambalan, then Sabona Savage, this is Kwamazan. Sesiyehla babe sebengiphendukisa sesise ukuthi namuhla uhambanga doesn't
mean upilot walelani wayese belabanye abantu ababe emkhuthazile ukuthi angakuthwala
la mfuthu ngikhala ngikhala cause ngehlile ukuzibamba ngakhala ukukhala kwami labantu ababe emfonela yikho kwamenza wayalo uhamba la.
Wazokhululwa sokwenze njani na?
Airport bangihambisa kwenye i-holding center okuthiwa i-Kalan Brock. Ngahlala khona 2 days then bambisela lapho abangithethe khona. Bengilele, bangifonela. So bengicabanga ukuthi ifoni ngika-roommate wami. Ngamphosela ifoni yakho ukuthi hayi ifoni yakho iyaringa. Ngabe sesithi hayi asofoni yami le ifoni yakho. Ngabe sengi-check ifoni ngathola ukuthi inamba yakho. Saqalisa ukuqhuqha ukuthi inkosi yami kumbe sebefuna ukumbisela futhi sengisesaba ngihambe ngihambe bathroom. Then officer wabuya wanokha ukuthi unga-immaculate roommate wamathi usebathroom. Abe sesithi okay sifuna ukumreleasa somtshela ukuthi abuye e-ofisini azosiphi i-address yakhe. Then ngabe sengihambe e-ofisini angithela wangiphi ifomu ngabhala ifomu yakhona ukuthi ngifuna ukukhululelwa kuyiphi address. Then abese sithi ngihambise immigration office ngayihambise namalwana abese sithi okay. Then half 12:01 bamsendela imessage ukuthi buye unit office. Ngayihambe unit office kwathiwa okay sesikukhulula hambe pheke impahla zakho be ready hamba ngeni namuhla.
Wezonjani enhliziyweni?
Ngingabelieve ngicabanga ukuthi ngiyaphupha ha cause ngicabanga okwenzakala nge-Friday nge-Tuesday sebekutshela ukuthi u-free ukuhamba. Ngijabule kakhulu namanje lokhu engingathemba ukuthi yimi lo sendlini obona phandle after ukuvalela isikhathi eside kangaka.
Unkosazana Immaculate Chuma isizalwane seZimbabwe sabalekela kwele pilithane sisiyazama impilo entsha.
lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba namhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo mfundisi uSenis Banda sihlaziya udaba lokutshengisela osekwenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo elizweni jikelele Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu baba kanti.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi lina njengabokholo libona njani lokho okuthiwa ngesilungu i-crisis eselizweni?
Ye, thina njengabokholo kuyasikhathaza kakhulu ngenxa yokuthi ukuswelakala kwemali elizweni kutsho ukuthi kulabo mama abathatha okumele bathathe ipension yabo kulabaxhegu kulabantwana okumele bathole i-school fees ukudla abantu bayadubeka bakwanisa ukuthola izimali ebhenki ngakho thina njengabantu bamabandla abafundisi kuyinto lathi esihluphayo kakhulu
sekuke kwaba lokutshengisela eHarare njalo lakobulayo usizwa ukuthi abakhona laba abatshengiselayo ye lingathini lina njengabokholo likubona njani khona ukutshengisani njalo manyathelo bani liwathatha ukuthi libone ukuthi ilizwe liyaqhubeka lisekuthuleni
Ambona ngani kulungile ukuthi abantu laba batshengisele ngenxa yokuthi antsho isekelo sombuso wethu siyabavumela ukuthi umuntu nxa esibhalwa seZimbabwe akwanisa ukutshengisela nxa lutho olumkhathazayo kumbe olumhluphayo. Ngakho thina sibonani into eqakathekileyo ukuthi uhulumende abayekele abantu laba engabahlukuluzi kungabi labantu ababotshwayo ngenxa yokuthi umuntu atshengisela ngoba ukhuluma ingqondo yakhe. Thina njengamabandla into esingayenza izinto esingazenza zimbili. Okokuqala siyathandaza kodwa simi khonapho kuphela. Isikhathi esiningi besikhulumisana nalo hulumende ngendlela ezehlukeneyo sizama ukumtshengisa ukuthi abantu bafuna ukuthi kube le ndlela ehlukileyo angasebenza labo njalo ngasikhangela indaba yemali yama-bond notes kusobala ukuthi akula muntu oyifuna ngakho uhulumende velanga ukuthi abambe abantu ngenkani ukuthi bavume kama-bond notes la
Ungasitshela ukuthi njengabokholo kukhona yini elikwenzayo ukuthi likhumise umlotha abezombusazo?
Ye, thina bese siyakhulumisana labo kuningi izinto esizenzayo kodwa ezinyantsho singeke sazidibhatha kodwa siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane khona ngaphakathi kwayo ibandla lalabo ababusayo iZANU-PF kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane. Njalo sibona ukuthi kuyalishana lalabo ababengabalweli benkululeko sizamazwi abuhlungu ekhulunywa ngumongameli amazwi avula izilonda ngapha emathebele lento obongamelanga akukhulume engumuntu omdala ekhuluma ngokuthi yena ufukuza yenza lokho okwenziwa ngegugrawund nxa bengaqhubekela phambili lokhu bemhlokoza ngakho sibona lokhu kuqakathekile ukuthi kulungiswe kukhulunyiswane kungabi kuvula izilonda ezindala njalo lokhu kuyatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lilokhu lisadinga ukuthi abantu baxolisane lilokhu lisadinga iqiniso lokuthi kwenzakalani kudala njalo singaxolisana njani kungaqhutshekwa njani kusiya phambili njalo siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane phakathi kwabantu ababusayo laphakathi kwabantu beZimbabwe nje jikelele abantu beZimbabwe bazondile kakhulu balahlekelwa izimali abanye balahlekelwa isihlobo konke lokhu akukakhulunywa akukalungiswa njalo siyananzelela ukuthi wona amabandla la angaphandle kwahulumente esingathi ngesilungu ama-opposition party lawo kuyadingakala ukuthi ahlanganise amakhanda abo sibone sizwe kibo ukuthi bona vele bacabangani bafuna ukuthi udubo lweZimbabwe liqede kanjani
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
siyabonga kakhulu balaleli akuqhubekeleni phambili kuthandazele ilizwe lesibabo
hhayi lathi sibongile ube lelanga elihle Loke bekungumfundisi uSenis Banda ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilalo
Sibonge ijaheli dala uChris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kweze midlalo lamhlanje iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket linqotshwe ngama wickets alichumi yi-India. Emdlalweni wesithathu njalo ungokugcina kumncintiswano we-Killer Cup obuqhutshelwa eHarare. Kubika uJoseph Njanji.
Limpumelelo yisho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanyana njengoba emdlalweni wokuqala lidliwe ngama wickets ayithoba munomunye, kwathi owesibili uphele iqembu le-India linqobe ngama wickets ayithoba munembili. Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela amaruns alikhulu lamashumi amabili lantathu 123 kuma-overs angu-42.2. Kuthe iqembu le-India seliphendula latshaya amaruns alikhulu lamashumi amabili lesithupha 126 kuma-overs angu-21.5. Iqembu leZimbabwe lilethuba lokuphindisela ukudliwa kwalolokhu lapho lawa maqembu edibana kumidlalo emithathu yohlobo lwe-2020 yona ezaqala ngomgqibelo mhla ka-18 ukuthi eminye emibili izadlalwa mhla ka-20 lamhla ka-22. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni ye-Harare Sports Club okuyikho njalo okudlalelwe imidlalo ye-One Day International. Sikhangele umdlalo wokugijima. Onqobe kumjaho wama Grand Masters ukucelela besilisa emncintiswaneni walonyaka we-Old Mutual Nkulumane 10 km fun race, uJethro Msongelwa Thebe uthi uzakwalayo lokhu encintisa loba njengenyanga ezayo ezabe esenelisa iminyaka engamashumi ayisithupha lane 64.
Ukuvuka utrainer nsuku zonke ekuseni uyanathi tshwala ngiyakhonza kuphela esabathinte ngojula ngiyakhompyutha 64 years.
Ophuche esendaweni yakuqala kucelela besifazane emjahweni wama-Grand Masters ngufelistus Nicodemus. Uvire Maijuwawo nguye ophuche esendaweni yakuqala kumncintiswano walonyaka we-Old Mutual Nkulumane 10 km fun run, ukuthi onqobe kucelela besifazane ngupatience Murobe. Kumjaho wabasakhulayo kunqobe uJay Guveya kucelela abafana, kwathi uSandra Taderira unqobe kucelela amantombazana. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ku-Live Talk lamhla sikhangela inhlelo zokutshengisela eziqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lokubhidlika komnotho. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ncwadencane nguZahara egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Thokazi omuhle kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.